lenga lichona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukele emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidibana njalo kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sikhuluma lo mnumzana Jabulani Ndlovu ofelwe ngumzukulu wakhe uCatherine Ndlovu kwele Nigeria lapho okudilike khona isakhiwo sesonto kamfundisi uTP Joshua kumaviki amabili adluleyo. Sakwamukela uhlelo mnumzana.
Yebo.
Kwahamba njani leyizwa njani umbiko ukuthi kwahamba njani khona le Nigeria?
Hayi umbiko obe khona ukuthi ubuye suvelela ukuthi iSouth Africa ngapha because sesikhangele from 11 September up to now, up to Monday, silindele ukuthi ngathola ifoni from office, ngathola ukuthi asikhona. Labana baze bathunga ngifonela kibabesikoli ababe-Nigeria. Basebesithi bangazisa ukuthi utshonile, ukuthi ufihle kasekho.
Ube ngumuntu ohlale ehamba yini khona ngale bumbe bekungokwakuqala?
Hayi kungokokuqala usisi wami lo ubele umntana akho emhlupha ngokuba lokhu esiwa sometimes esenza this and that. So wa-organize imali ukuthi ehambe because umuntu okhonzayo layo anda i-Pentecost but not yona ka-TP Joshua but yena ukhonza elapha ezulu. So wa-raise imali ukuthi eza ukuzongiphelela umntanakhe i-L P R. So asifuneki akutahambanga nto ngokube bede kukhangelele. So sebi ukuthi yena sekufuneka ayibona. So thina I think it's a blame anyone. Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu umuntu umdalile okusala ukuthi njalo ukufani nasiwazi. So ukuthi ukuthi especially lapho abantu bekhulana babhala ngani thina sei ukuthi sisishiwa nguro ngunjani thina uya emin anyone. But it's ukuthi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukwenza ke lezo zinto. Ngabe thina ukukhala siyakhala ngoba singabantu benyama. That is ikhalela isizwe sethu ngoba ngibuye ke sesimkhangelele ukuthi siphila la
manje okwakathesi sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo selizwile na ukubana isidumbu siyafika nini?
Hayi isidumbu vele sisamelele ukuthi kuqale kuzwe amathesti anawo egola nje amathesti lawo sezagcine ezeNigeria and ukuthi eNigeria kwenzakalani thina sikwazi ukuthi bathesti kanjani because basibonela osisi abasegola ukuthi kubuye la umfana kathesi bathi baphuzile ukufika edreselwe imota futhi okuyayenzakala amathesti angikhona kucabanga ngokucabanga kwethu sicabanga ukuthi kusho ukuthi izidumbu zangikhona ngokukhangeleka zisakhanya ukuthi bangayi-identify ukuthi lo ngubani sebefuna ukuthi betheste exact umntanakho omzalayo kumbe umfowabo. So yikho sebehambile bakhonale eSouth Africa ukuthi kuthengela nathi bakuba ngabo.
Manje like lakhulumisana labo yini abesonto ka-TP Joshua?
Hayi thina asikakhulumisani labo bakhulumisana labanaba basegoli usisi wami osegoli nomunye umzukulu osegoli onguye wasukela kuyo.
Ngokuzwa kwenu bathi bayathembisa na ukubana bazaphathisa ngokuletha isidumbu lokungcwaba?
Hayi kukhanya ngokukhangela ngokuzwa kwethu singakakhona ukuncedisa kodwa asibazi ukuthi ingayisingela kumbe njani njengokubana labo akuphezu kwamadlaye ngathi labo kuphezu kwamadlaba sikwazi ukuthi bona njengabantu bakankulunkulu ngoba lapo nabo bengakukhangelelanga ukuthi abantu bebaningi kangaka bazakwenza njani
kwani. Yena usisi ubehambe yedwa nakwe ubehambela labo abanye sizwa ukuthi abaphendukile bengalimalanga?
Usisi vele ukuhamba kwakhe i-communication yangikhona wayenza khona ngale nabanye but esenza konke ama-passport nokuza mina abangikulandelele kakhulu by then esakwenza but okwenza sesikulandelela ukuthi ngathethi kaseko. So wagcina esiyabhadela esesiyaku-South Africa i-aeroplane wayikhatha e-South Africa.
Ye hayi kuyezwakala, hayi sibongile kakhulu, hayi la ngenkathazo lezo njalo siyafisela ukubana konke kuhambe kahle.
Ye hayi sicela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu yena uyokwazi ukuthi kwenzakale sokuthathana ezengenele ewone kangaka elizweni laseNigeria amazwe wonke umhlaba wonke kuhamba njani. Kodwa okusalayo ukuthi usathane angakanqubi uNkulunkulu, okusalayo usathane sizamnyathela ukuthi ngiyabonga.
Hayi kwezwakala, hayi lathi sibongile, libe lelanga elihle ba.
Yebo ba, siyabonga.
Lo-ke ube ngumnumzana Jabulani Ndlovu ofelwe ngumzukulu wakhe uCatherine Ndlovu ofena eNigeria lapho okudilike khona isakhiwo sesonto kamfundisi uTP Joshua. igama lami ngu Chris Gande Lilali.